Endabeni zethu lamhlanje kulokuxokozela okumangalisayo kumabandla ezombusazwe ngesikhathi sokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Kuboshwa amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party koBulawayo. Amalungiselelo ombukiso omkhulu walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair asekuzinga eliphezulu. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sixoxa lokuxokozela kumabandla ezombusazwe ngesikhathi sokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Lingakhuthwa luhlelo lwezomculo olwe Woza Friday. Kulayiso lamhla sixoxa ngokwenzakala kumabandla adinga abantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Abanye sebehlaba umkhosi ngokushiwa phandle kwalokhu. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi siku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.